selitholakala ebusuku emabhawa abantwana begqokela kono kungathi kuthiwa umuntu unqunu benathi utshwala ngesikhathi sokusiyatshaya roughly u12 o'clock 30 to 40 fanele umuntu maybe vele ngawumntwana osesekhaya enakekelwa ngabazala ethe inkambileyo 14 years 15 and 16 khona lapho
ababaxotshi bona laba bezitolo
bake bazama ukuthi baxoshe impela ngamapholisa but bonabo bantu futhi uthole ukuthi yibo futhi abakhombisa labo bantwana vele sebedelela ma umntwana umkhuza vele uyabe engelandaba kumethusi ngitshela khonoko lalabo abababophayo kangathi nje kabakho serious
bona abantwana abangabafana ke
ekuyenzeni le into le yokuganya ibangela ukuthi ukumemetheka kwemkhuhlane landana hayi abantwana abangabafana abangcono but ngomumo okhona vele abantwana abangabafanda bona abafunda kuqeda izikolo babo problem kugcina bephuma phandle kwelizwe ngenxa yomumo okhona ukuthi akula msebenzi otholakalayo kwele Zimbabwe
imbangela yalolu daba kuyini
uhulumende okhona ezanu ungakaze kuvota uphoromise ama-millions emsebenzi athe uzayenza yokuthi abatsha laba baqhatshwe njalo ubesebenzisa bona abatsha kakhulu ukuthi avotelwe at the same time isibadampile futhi akula msebenzi abayitholayo imisebenzi naleyo kuthiwa ngi-1 million kasiyibona eplant ngathi endaweni ukuthi kube le misebenzi abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi bona ababakhe yikho abantu abasebephamanisa impilo yabo ngendlela yokuthi bazame ukuziphilisa bona abangamankazana bona abangabafana uyenza ukuthi umuntu udliwe ezingweni echapha umfula uzame ukuyegolika la passport so vele abantwana basengozini kakhulu uhulumende ingabe nxa ingakwanisi athiye awunikeze abanye abangakwanisa so antshe wonke abantu laba abathengisa imizimba khonaphana ebusuku ngokubakhangela kwami indlela abancane ngayo kangiboni ukuthi ngumntwana ongakwanisi sampela ukuthi azivikele ukubana ngatholi mkhuhlane amakhondomu zilandane ezindlela zokuzivikela vele kangiboni ukuthi bakuqakathekise
ubona ingani kuzayenzakalani ebantwaneni abaningi ade bevele bengenelisi ukubhadala ama-school fees
khuluma nje uhulumende anti bekhulumile ukuthi abantwana bangaxotshwa ezikolo the same day izikolo zivulwa abantwana bahle baxotshwa baphenzisiwe abantwana abaningi kakhulu ukuthi ababhadalanga i-school fees futhi bagcine futhi labo bekhula bebonakala sebesiya bayibona abantwana sebetholakala emabhawa besenza into ezingafanelanga ingozi kakhulu le iyohlelo kwakhulumende lolo lwebhimo olungasaphumeleli kungakhuluma ezikolo ezivalisa imatolo e-primary school kule ivimi la-secondary kudonsa kusiya kubozinyama primary school abamkhayeni plam primary school ingathi imajority yabantwana ibhadalelwa ngohulumende ngohlelo lwebhimo ngoba kwenaloo mange engiwuqambayo ngoba abazali bangikhona ngathi ngabasebenza egoli abakwanisa ukubhadala i-school fees iningi labazali lizihlalele lizama ukuphila ngokulima vele kabavuni lutho umango wakithi ngathi kuvuna sakugcina maybe ngathi ngo-2000